Ama-Republican esiwabonileyo ekhuluma ku-Democratic Convention izolo afana layo John Kasich, I think amncede kakhulu uJoe Biden, ngoba sekusobala ukuthi iproblemu yabantu abalayo ngoDonald Trump akuseyiwo ngamademokrati wodwa, kodwa sekuhlanganisa lama-Republican lawo abona ukuthi umbuso kaTrump ubisela ilizwe emuva. Simzwile uJohn Kasich esho layo ukuthi one of umsebenzi kapresident yikuhlanganisa abantu, yiku-unite abantu, ngoba ma usungu-president awusengu-president nje owebandla lakho, usungu-president owelizwe lonke jikelele. And siyakubona ukuthi uTrump u-divisive kakhulu, indlela akhuluma ngayo ngabantu abamnyama, lama-Latina, labanye nje ama-Arabhu, lama-Muslim, kuyacaca ukuthi ngumuntu oyi-racist ongakwazi ukuhlanganisa abantu. And le ndlela futhi akhuluma ngayo labantu besifazana, ubabhekela phansi, and ngumuntu lwano obhekela eminye imihlobo yabantu phansi.
Ama-Republicans wona aza kwenza eyawo i-convention ngeviki ezayo, kuyini abantu abangakukhangelela?
Well, i-convention yama-Republican, I think kuzobe sokuzama ukuthi baqondisise noma esingathi baribhathe i-convention yama-Democrat, bazame ukutshengisa uTrump engumuntu o-strong kakhulu ekuthini ulwela i-America First. I think bazobuyela back to i-strategy sabo sika-2016 esamwinisayo uTrump, ngoba mase siyeqinisweni angiboni ukuthi balazo esinye i-strategy esingcono, ngoba uTrump ngokwakhe singathi u-toxic, ngoba even singabuyela emuva sinanzelele ukuthi ngo-2016 wakhona ama-Republican amaningi esingathi i-establishment yama-Republican ama-leaders akhona ayengakuthokozeleli kakhulu ukukhethwa kukaTrump ukuthi represent ama-Republicans, ngoba bebona ukuthi uvele engumuntu ongakwazi ukuhlanganisa abantu, ongagcine seyilimazile kakhulu i-Republican Party. So ngiyazi ukuthi nge-convention yabo le ezayo bazozama kakhulu ukuthi ba-repay damage esiyenzwe ngu-Trump.